umumo weZimbabwe uyakhanya ukuthi ukhulile, akuthiyananga lalokho kade kubekwa ngu-finance minister uMtuli, kade kwethulwa uMtuli ukuthi siphele sakubanga elingakanani ngokuthuthuka komnotho wethu. Ngakho-ke kumnyaka ozayo akumangalisi futhi umntuimdoti uza kwehla kwabankomo ngenxa yokuthi siyakhangela i-drought naleli sikhona njalo siqalisile, ngoba sikhuluma sike i-drought isitshayile sibi kakhulu, sibuleli kakhulu, njalo kuzakhanya ukuthi umnyaka ozayo asisoze sibe lesivuno esithi, njalo sizaphelelwa izifuyo ngezindlela umnotho wethu wehlile kakhulu. Kuyakhanya ukuthi i-drought leyi izasilethela ukwehla kakhulu komnotho ngendlela esiyikhangele athi singayikhangelelanga. Ngemva kokuthi besike saphuphuka kakhulu kwezokulima kakhulu, nakoko kwezokulima lokuthi siphakamisile kakhulu eminyakeni le emibili eyedlulileyo, kodwa kade sesisiza kwehla ngenxa yokuthi kade si-drought yesisitshayelele phansi.
Kodwa izakhamizi eCholocho babagawule kungaba ngaphi ezibhekane lokudula kwezinto, ezibhekane lendlala njengoba lisitsho nje, singathi ziyakubona yini ukukhula komnotho okukhulunywa iWorld Bank ukuthi ukhule ukwedlula oweSouth Africa, oweZambia, loweMozambique? Bayakubona yini khonokho abantu makhaza?
Abantu makhaza babankomo kabakuboni, ngoba abantu kadesi ukuthuthuka konke kusesiswini, ngoba abantu bakhangelile ukuthi bathole ukudla, bathole impilo engconywana. Kungenzakala zonke izinto lezi bazivize ngamagama wonke omthuli bathi lokhu lanokuphume lapha, kodwa abantu ngalabahlupheka abayibaba phansi ngalabakuboni khonokho kuyizinto kunye, ngoba abantu bakholwa ngokubona into ebuya kibo ibancedisa ukusa kwamalanga lokuthi impilo zabo kuzithuthukise. Noma singaze senze sinje emgwaqo ibe njani ibe mihle, lamali okuze senze ima-product amakhulu la, kodwa inkakathalekile abantu badlile yini, abantu bale misebenzi yini, abantu batholile yini okubaphilisayo ukudla kwamalanga. Yiko kuqakathekile, yiwo abantu bangakubona khona ukuthi umkhonomi uthuthukile, ngoba sebebona izinga elingcono ukuthi uthola khona amathuba emisebenzi, amathuba okuthengisa kuhle izinto zabo, amathuba okuthola izimali zokuthi bathengi, amathuba wonke nala mathuba amele abe khona ngenxa yokuthi abantu babebona. Kodwa ungathi umkhonomi umnotho uthuthukile, abantu behlupheka benganakudla, abantu behlupheka benganalutho abantu bonayo, abantu bayabavumelani nabo khonokho.